impi yeDRC ukuthi abantu bayiwine bese ngathi ukuthi iSADC iwine ngoba iAfrican Union iwine sokumele mhlawumbe bahlale phansi bakhulumisane ngoba lokhu ukuthi bazafuna ukuthi balwise ibutho elomvukela singakubeka ngaleyo ndlela kungaba nzima ngoba sinanzelela ukuthi emalangeni lamba ethiwa adlulileyo bebekhanya bethatha amadolobha amaningi njalo abasosha amaningi bekhanya esifa khonaphana empinyonela ngenxa yokuthi abantu laba abalwa ngaphandle balwa belesifiso esithile njalo balwela kutherreni kumbe singathi kwi-environment kumbe endaweni abayijayeleyo so kuba nzima kula amabutho avela ngaphandle ukuthi ananzelele ukuthi lapha sokungaba le ngozi njengoza kube yingozi ulwa lo muntu ohlala khonapho wena uvele endaweni angisiyo embukela ngaphandle.
Yes, yabona ukuthi inhlanganiso ye-Southern African Development Community kanye le-East African Community bathi kumele kuhlalwe phansi kukhulunywe ngodaba lolu ukubona njani khonokho babatoli.
Kungaba into engcono ukuthi baqale ukukhulumisana ngenxa yokuthi ekukhulumisaneni esikhathini esiningi lanxa singacatanisa mbele mhlawumbe into yehamas ye-Israel elongalandzela beqalisa ukuthi bangakhulumisana kube khona okuphumayo so siyathemba ukuthi ngaso kuqalisa ukuthi bahlale phansi bakhulumisa dithi le-East Africa i-block leyana nxa kungakhulunyiswa kwaphana kungaba ngcono ngenxa yokuthi amahemhem anto ayatho ukuthi abanye abalwa bese hlangothini oluthize lwalaba abalwayo bavela emazweni abalisa oRwanda lamanye amazwe e-Uganda njalo njalo so nxa kungahlalwa phansi kukhulumiswane kungaba ngcono ngenxa yokuthi ayisiyo DRC elisa lamavukela mbuso akhona amazwe aseduzane khonapha asekela kona laba abavukela umbuso njalo amanye asekela uhulumende we-DRC so ukuhlalisana phansi bokukhulumisana kungaphuma ngalesicazululo kungenza ukuthi kube lula ukuthi abakufisayo kuzwakale njalo labantu abafayo babe nganeno ngenxa kathe sokusenzakala ukuthi kuyagcina kusifa abantu abaningi abayingxenye yebutho leli labe lisiyancedisa e-DRC.
Yezakumela ukuthi ibutho leZimbabwe lake lahamba khona ngale e-DRC kwagcina ngazani vela kusakhala into kuhamba njani pho lalilandeni kuna umbono
esikhathini esiningi ungabona kulezimpi ezinjalo bona abalwayo babengakwazi ukuthi balwelane kodwa abakwaziyo yilaba ababephethe izikhundla esingadibe ababusayo lalaba ababasekela ababebasekela so esikukhuthazayo ukuthi kulokuthi kufa abantwana babantu abaningi bengakwazi ukuthi baphelani njalo besithi into abangaziyo kungcono ukuthi abantu bakhulumisane ngoba singathathwa lowo mzekeliso welizwe lezimbabwe lize liyephathisa khona ngale abantwana abaningi bafa kuze kube namhlanje izimuli eziningi ziyakhala abanye bakuyingqondo zingasasebenzi ngenxa yokuthi babephethe behlukuluzwa khona ngale abanye bebona okwesabekayo khona ngale so esikufisayo thina ukuthi kulokuthi abantwana babantu baye befele into abangazaziyo ngcono kukhulunyiswana bona laba abakwaziyo ukuthi babangani abahlale phansi bakhulumisane bavumelane bakuvumelanayo ukuze imiphefumulo yabantu ilondolozi.